inhlanganiso leyana emanya ezama ukuhlanganisa amazwe onke endaba yezempilakahle. Kuyana ke kusathi kuba le minye imikhuhlane ezipandemic esuke ayitshaya umhlaba wonke esisa ukuthi amazwe abambane asebenze endawonye. Singanika iCovid njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelela yatshaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika abe ndawonye ukuthi imali ezifake zaba ndawonye ze-World Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esikhathi nama-third world countries abangela mali. Nqala umkhuhlane usuhlasele lawo uphathiseke ngoba singeze sathi thina lawo mazwe ale mali angaza alanda abantu babo abelaphe la amanye angela mali angelatshwa. Umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba-hamba begcwala umhlaba wonke. Khona kwangakutho ukuthi labona abale mali bona bemelika bangaba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale. Singakhohlwa ukuthi yonke kambe ifonwa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye ancedisane nxa sesikhuluma indaba lezi zempilakahle. Engxenye sofanele acabange futhi ngoba leli asilonyathelo elihle ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo. Engxenyeni osuke abona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa kodwa eqinisweni alisoze lifela balodwa lidinga uba lincediswe ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources ukwenzela ukuthi kuncediswane. Futhi asuke qinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola i-America. Kuleminye imithi engabe uyivela kwezinye indawo so ke kufanele kusebenze kuncediswana. Sibona ngathi nxa kule ndlela sokufanele amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufaka eceleni ngoba sibona ngathi awusoze usiphathise njengomhlaba.
Kubahlali beMelika kungabe kunomthelela bani lokho? Kungabe kuyikho yini abakufunayo? Kungaba lula yini ukuthi uMnumzana Donald Trump yena aguqule konke?
Eqinisweni angiboni bekwemukela lokho. Singakhohlwa ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwa futhi elilamandla umhlaba wonke. Kodwa ungalinanzelela nilizwe lalokho okuthiwa ngamapolisi okuthiwa ngama-foreign policies. Atshintshi balezinye indlela abasebenza ngazo ama-policies imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani. So ke ngibona ungathi nxa yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ale ndlela abuguqula ngayo phose engaba sengozini yokuthi khona alidlala ephalamende bengahlala phansi begcine bemkhubele okuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi awuya abantu abamkhethayo njengoba bamvotela. Begcine ngxenye sebemsola laphana laphana bengasebe baqinisa ukuthi kambe okwakwenza kuyikho yini. Vele kuyahlupha ukuthi ungaze ungene esikhundleni uhle ufike uguqule zonke izinto. Ngoba iMelika kuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe ledemokhrasi. So ngamafitshane sibona ngathi hhayi idale le Melika selivumelane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphikisa kugcine kumkhathaza kusasa.